Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela njengabule enkulu emsakazweni o Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 izivandlela 2024 uPresident Jeremiah. Endaweni zethu namhlanje
kuyinto kuhlungu lesizukuthi abanye bethu abayisebenzisa lezinto zomgodi sihlala sihlukisa njengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini yi-health and safety yomuntu ukuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela imoto. So kuyatshengisa ukuthi ukuvikeleka komgodwana kwenzakele kusegcileni ukuthi kukhona okungenziwanga.
Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenziwa igolide owe-Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolwesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe, njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngomphefumulo.
Nobody affected. And the guy was actually in good condition, and people really they don't want to use that meat, and they tend to eat the meat, and they don't report to the veterinary services authorities.
Abantu bayicetshiswa ukubana bengadli inkomo eziyabe inyama yenkomo eyabe izifele yodwa, ngoba sokulomkhuhlane ohlasela inkomo owe-anthrax obikwaso usabalala okwethusayo eziqintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Izakhamizi zesiqintini seNkayi esabelweni seMathabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yodubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umsebenzi wokuhlenga abadilikelwe ngumgodi owenziwa igolide owe-Red Wing osephenalonga esabelweni seManicaland ngolwesine ekuseni ubikwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe, njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo njengoba sokulusuku lwesithathu behlelwe yingozi le. Lo msebenzi ubikwa uphanjaniswe ukuthi abahlengi abazame ukwehla emgodini izolo baphange baphuma ngoba labo sebebona bengabhekana lenkinga. Umqondisi wenhlanganiso ebona ngezamalungelo emsebenzini wokulondolozwa kwemvelo eye-Center for Natural Resources Governance, umnumzana Farai Magu, wethekelele lomgodi namhlanje utshele iStudio 7 ukubana akaboni abehlelwe yile ingozi behlengwa masinyana, ngoba abahlengi bengelayo imitshina kanye lokonke kokuqhuba lomsebenzi wabo ngendlela. Umagu uthi inani labantu abangabe behlelwe ingozi abaphansi emgodini lingabe lisedlula abalishumi lanye elikhulunywayo, njengoba izisebenzi zalomgodi zingabe zihlangene labanye abembango kungekho emthethweni ababizwa ngokuthi ngotshekeja. Umgodi owe-Red Wing ubikwa uphansi kwenkampani e-Metallion Gold Zimbabwe, umnikazi wayo kulilunga le-ZANU PF elimela iMavukuta Fara edalele ephalamende, umnumzana Scott Sakuphanya. Asenelisanga ukuzwa imibono kaSakuphanya ngalolu daba, kodwa abenkampani e-Metallion Gold Zimbabwe bakhiphe umbiko othi izisebenzi zabo zohlangothi lwabahlengi yibo abaphethe umsebenzi wokuzama ukuhlenga abalokhu bephansi emgodini. Uhlaziya lolu daba sixoxele lomgcini sihlalo wenhlanganiso eyezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions at CTU esigabeni eseWestern Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuyinto ebuhlungu lesizukuthi abanye bethu abayisebenzisa bedilimelwe ngumgodi sihlala sihlukisa njengezisebenzi into yokuqala esiyiqakathekisayo emsebenzini yi-health and safety yomuntu ukuvikeleka komuntu emsebenzini ukuthi nxa isebenza engawela imoto. So kuyatshengisa ukuthi udela ngomkhodwana kwendalo kusegcikeni ukuthi umkhono ongenziwanga kuhle okwenza abantu bavumelwa bangena endaweni eyingozi empilweni zabo. So khonoko kuyinto esisubuhlungu kakhulu njengesebenzi.
Isifiso senu lina njengezisebenzi babasibindi kumele kwenzakale.
Esifiso ukuthi ngakuyenzakala umthetho ngawo uyasondela endlini. Ukuthi bona abavumelana kwendalo ngaloo ndlela kube le ndlela eqade kuleyo ukuthi umthetho ubafumelele ngoba yinto ezikhathaza zeningi. Njalo kunye sibuyela futhi lapho kumayinda. Hlala sixhumane ngamamayinda nalapho ekhona ukuthi kuba lesibona ukuthi abantu bengeniswa xa ukuthi wonke umuntu ezimakho befisa ukuthi abe ngumuntu ogebhayo naye. Ngabe gebha igolide, ngabe gebhayo. Abantu sebesuka basebenzisa indlela ezidula ezingavunyelwanga ukuthi abantu bangene emgodini bekunyethikela emgodini. So impilo zabantu kubili kumayining mananzelela. Kose sokuyinto ejwayelekileyo uzakuthi abantu badumule umgodi. Abanye ama-impilo zabo engenzi kuhle, abanye njalo bayedlile emgodini yakhona. So ke kusegcene ukuthi ezimakho sokufanisa indaba yemayining. Kube nomthetho ocacayo ozavikela isisebenzi ukuthi ungakanjeni kumayini akube nalokhu nalokhu. Kuthi bona abakhangeleyo nabenasa babe leqiniso lokuthi njengokho kufakiweyo okuzenza ukuthi impilo zingangeni engozini kuyalandelwa andubana abantu bavumile bana basebenzi kuleyo mayini.
Emolini zalabo abehlelwe ludubo lokudilikelwa komgodi lithini kibo?
Ngakutshe ukuthi sikhala nemuli zalabo abathile okwalesi sikhathi. Kodwa sithi ukuthi thina esipele siphila kufanele sisale sililizwi lawo la abahambileyo sinanzela ukuthi singavumi kube nelinye efingozo ezafana yenzanelo.
So kuzinsuku ezintathu abantu bedilikelwe kulo mgodi. Lokhu kuvezani ngesimo somsebenzi wezemigodi eZimbabwe?
Okukhona yikuthi khona bengukuthi ukuthi iy'ndaba ze-health and safety. Kufanele ukuthi umuntu angangena emgodini kube leqiniso ukuthi umgodi abantu abasoze baphilwe ingozi. Kodwa phezu kwalokho futhi kube nendlela ezifakiweyo eceleni zokuthi kungenzakala kube le mgodi ukuthi umgodi udilike. Kuyafana imasinya labo bantu abadile lowo mgodi. Kube le ndlela ezikhulekasebenzezana ukuthi bakhitshwe. Kodwa ungananzela lapho esikunazeka ukuthi asilazo indlela zokunceda labo bantu ezingathina yi-proper equipment ye-mining to rescue abantu asebe phakathi koshuku. So ke na usulandela i-international umhlaba wonke. Imayini enjalo vele engelazi indlela zokuthi ingaba sebedilikile bahlengwe avele akufakela ngisebenzi. Kodwa njengoba eZimbabwe ihlala ama-employers ethu abakhathi ethu basuka bakhiphisa imali kakhulu abanandaba le mpilo zabantu ikhani abantu abangeni kuphela bayikhuphe igolide kumbe labantu okana bangeni sithela imali impilo abasazikhanyele. Kodwa siyahlala sithe ezisebenzini ukuthi izisebenzi lathi silomlando ukuthi singavumi ukungena emgodini eyingozi empilweni zethu. U-employer ne-labour act iyasivumela ukuthi lapho kule ngozi khona ezingafani ingozi yalabo ongasebenzela khona sisebenza ungafuni ukusebenza. So-ke singakutho ngamaplani ukuthi ku-mining sector we are not prepared to rescue abantu in terms of ingozi. Yibona mntu sakuyeka ngisho ukuphosa ezimbili uyena mntu oncediswayo. Kusithi ukuthi lo muntu obengancediswa athola ngale nto ephila usezehlile ngabantu ngenxa yokuthi asathola umoya wokuphefumula. Kanti ngabe ukufanisiwe asikwazi ngabantu bengasala bephila emgodini kuyinto elusizi kakhulu naleyo eyenzakaleyo.
Lo ke bekungumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi ezctu esigabeni ese-Western Region umnumzana Ambrose Sibindi.
The Voice of America.
Umkhuhlane ohlasele inkomo owe-anthrax ubikwa uzusabalala okwethusayo ezinkwintini ezedlula amashumi amathathu ezabelweni eziningi zeZimbabwe. Uhulumende uthi usephume lamacebo okumelana lalo mkhuhlane kodwa ingcwethi kwezokulima lokufuya zisithi lokho akusilo qiniso elipheleleyo ngoba kunje engakatholi imithi lamajekiseni okumelana lalo mkhuhlane ayenela ilizwe lonke. Uthabo kancube usethulela lolu daba.
Ngaphandle kwenkomo umkhuhlane we-anthrax ulo ubikwa usuhlasele abantu abangamakhulu aphezu kwamahlanu 518 lokhu uqhamuke nyakenye ngolwezi kodwa kula othe wabulawa yiwo. uhlangothi lokwelatshwa lokunakekelwa kwezifuyo le-Department of Veterinary Services oluphansi kogatsha lwezokulima lubika ukuba seluthole imibiko ethi sekufe inkomo ezidlula amathumi amathathu 36 kusukela ngenyanga edluleyo. Osaphethe isikhundla somqondisi walolu hlangothi Dr. Pius Makhaya uthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 518 ababanjwe yilo mkhuhlane elizweni lonke, kodwa akula mibiko yokuthi kulomuntu osebulewe yiwa. Ngakho ke uxwayisa abantu ukuthi bengadli inyama yenkomo ezifele yodwa, ngoba kungazakali ukuthi ingabe ibulewe yi-anthrax loba hatshi.
People are advised not to eat meat which you don't know the source where the source is, especially to those animals which are actually now 2 years, when they have 2 years old, normally they are affected and they die. You have, they're actually in good condition. And people really, they do not use that meat, and they tend to eat the meat, and they don't report to the veterinary services authorities. People are advised not to eat animals more than a fat vega, as far as you are, especially these days, because of anthrax in this country.
Uqhubeke uMakhaya ethi kunje leZimbabwe selithola amajekiseni okuvikela imikhuhlane eyama-vaccine evele kweleBotswana engaba zinkulungwane ezidlula amakhulu amane lengxenye 460,000, lanxa ilizwe lidinga isigidi lengxenye 1.6 million kusiya kuzigidi ezimbili 2 million ayiwo angenela ilizwe lonke.
So from the 426,000 doses which we received from Botswana, we are already vaccinating. In Gobe South, we've already vaccinated more than 57,000 cattle to make sure that anthrax in that disease is under control, and we are going to continue vaccinating in all those hot spots. But to effectively control anthrax, Zimbabwe as a country, we need 1.6 to 2 million doses of anthrax. And the doses I've mentioned, they constitute only 21% of our needs.
Udubo lokuhlasela kwe-anthrax kuye ngalesi sikhathi sezulu eZimbabwe uMakhaya uthi luvelele kweleZambia.
But as I talk now, there is an outbreak of anthrax in Zambia, which originated from hippos in the Kariba and the Zambezi Basin. And you know, these hippos, they are not Zambian hippos. We share wildlife in Zambia. So it's actually our problem, both Zimbabwe and Zambia.
Lokhu kugcizelele ngabahlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe-World Health Organization olwethule imibiko yokuthi sekuqhamuke umkhuhlane we-anthrax emazweni amahlanu awezekazi le-Afrika abalisa iMalawi, Uganda, Kenya, Zambia kanye leZimbabwe. EleZambia yilo elibikwa lihlaselwe kakhulu ukwedlula wonke lawa mazwe. Umkhuhlane we-anthrax obikwa ulakho ukuthelelana lula ebantwini ngemva kokudla inyama yenkomo eyayibulewe yilo mkhuhlane. Izitshengiselo zalo mkhuhlane ezifuyweni zigoqela ukuqaleka kwenkomo zisifa ngobuningi, lokukhukhumala masinya kwenkomo lapho isifile, lokuguquka kombala wegazi lisiya kwelithanga. Ebantwini lomkhuhlane uziveza ngezilonda eziba khona emzimbeni wonke, kodwa ezelaphekayo ngomuthi wama-antibiotic. Uphenyo oluthe lwenziwa eZimbabwe luveza ukuthi kulenkomo ezingaba ingxenye yesigidi 500,000 ezabulawa ngumkhuhlane owe-anthrax eminyakeni emithathu edluleyo, ezibiza amadola emelika afika izigidi ezilikhulu lengxenye i-$150 million. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingutabo kancube.
Izakhamizi zesiqintini senkayi esabelweni seMatabeleland North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngenxa yedubo lokungani kuhle kwezulu elizweni. Ingcwethi ezibona ngezomkhathi zithi lokhu kubangelwa yisimo sokuguquka komkhathi okuletha isigudumezi ese-El Nino okuzadala indlala enkulu okweminyaka emibili ilandelana. UNokuthaba Dlamini weStudio 7 usethulela lolu daba esedethe.
Inhlolisiso eyenziwe ngumsakazo weStudio 7 iveze ukuba abantu abasezixintini eziningi zemangweni wenkayi kabakaqali ukulima okuya ngaphi, njalo izifula lamachibi athenjwe ngabantu kanye lenyamazana ekunatheni alokhe omile. Unkosikazi Agnes Sibanda usobhuku webhuku lakomadlewudlewu uthi kunje imizi eminingi ikati selilala eziko, nanku umkhathi lawo ungathembisi isivuno.
Siyathenga amabele kusela kachana, iti yembia kusela mavili, siya haula. Asikwazi ukuthi siya kuthini. Phezu kwento zonke, sibona lezulu nanti, umomosu sala, asila zulu. Kuvele imihlola kithi asikaze siqala ukulima ngo-December. Sasibe sesilimile ngabo-November. Kodwa lo nyaka, izulu lakhona ngelenkezo elithiwa ngabadala.
Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngezempila kahle kaZulu esiqintini seMantshololozane unkosikazi Paulina Sibanda othi ngesimo sendlala le imikhuhlane efana lokusilela kokudla okwakha umzimba ebantwaneni isazobhaha lasemaphandleni.
Ikakhulu sikhangela abantwana abancane ama under 5 kuba lobunzima kakhulu labo abadala. Ngoba imizimba vele ayisaphilanga izikhathi eziningi sesihlezi siphethe. Abantu abaningi banatha amaphilisi badinga ukuthi bathole ukudla okweneleyo. Abakutholi ngendlela. Abaningi vele sebeqasa ukuthi umuntu adle kanye ngelanga. Enzile engatshone enathembe amahewumbo okunye. Okudala ukuthi imikhuhlane izakhwela sibili. Abantu abaningi kutsho ukuthi bazahlala bengabaphathekileyo.
Umongikazi emangweni weMenda, unkosikazi Rachel Mholi uthi emangweni lo izakhamizi zincedwa ngabohlangothi lweMelika olubona ngokwelulwa kwengalo ekutholiseni usizo lokudla okwakha umzimba phansi kwenhlanganiso yemalima logo.
Bazamile abantu bakamlimo ukuthi bahlanyele kodwa kwangenela izibungu zadla. Ngalokho akulalutho, akulantuthuko yezokudla okuqondileyo okungakha imizimba kusukela ebantwaneni ikakhulu. Yikho esikukhangeleleyo, sibe sesibuya ngemasimini izulu lakwalikho, okuphumayo kuyaphuma, kodwa kulezibungu lakho futhi ezidobhayo.
Usobhuku Sibanda uthi lezifuyo lazo zisebunzimeni bokucuba lokufa ikakhulu inkomo ngoba lamadamu ezinatha kuwo engasagcini manzi okuya ngaphi.
Inkomo bakithi ziyaswela amanzi, ziyaswela ukudla, zizasicubela kanti libhanga lethu elisiphilisayo. Banga lomuntu omnyama inkomo angikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi, kunzima. Uhulumende besinxusa sibize ukuthi asiphathise.
I-Studio 7 inanzelele njalo ukuba izifula eziningi ezithela kutshangane zomile kuze kuyebamba elubhane. Umphathintambo wezemali kuhulumende uMnumzana Mthuli Ncube uxwayise ngenyanga edluleyo ukuba isimo somnotho weleZimbabwe siza kuwa ngesizathu sokuguquka komumo womkhathi. Eveza njalo ukuba isivuno samabele siza kwehla siye kumathane aphezu kwesigidi 1.1 million tons esingasoze senele dingeko zikaZulu wonke elizweni. Ngalokhu izakhamizi zenkayi zithi zicela inhlanganiso ezizimeleyo ukuba zisondele njalo lohulumende aphose ilihlo kulabo abadinga usizo ikakhulu imuli zabaswelayo lasebekhulile abangasela amandla okuzilimela amakhehla lezalukazi. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke wothani sizwe ukubana uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Elinga lithona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Akuneni Maphosa osanda kethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eZimtha.
Esingakukhuthaza kuhulumende ukuthi i-updated curriculum inye curriculum ekhona iyatsho ukuthi umntwana ikakhulu okuzinga eliphansi ECDA, ECDB ukhangelelwe ukuthi afundiswe ngolimi lukamama i-mother tongue. Kwesi kukhangeleleyo and sabe sikhangeleleyo ukuthi i-deployment zikunandelele khonoku zikuhloniphe njalo ukuthi abantwana abamanyisi bahanjiswe isitasale abafundisa izinga eliphansi lika-ECDA, ECDB, grade 1 nabo grade 2 kuhanjiswe ababalisi abazayenelisa ukuthi bakhulume indima ezikhulunywa kuwona nalawo ma-community ukuze bafundise kuhle abantu. So ni le ngiyethemba lokuthi uhulumeni uyakwazi ngoba i-curriculum le yavunyelana ikhuthiselo loku-update i-curriculum le ikhutshwa nguhulumeni uyawazi ama-needs nxakungabe kulabantu abadiplaya abantu ngendlela engaqondile kutho ukuthi baya-ke bekwazi ukuthi bayalimaza lawo ma-communities angatholanga ababalisi abaqondile.
Zona udaba lolu olokuthi abazofundisa lulezombusazwe yini phakathi ngoba sesizwa abanye bekhala ukuthi kungani kwenziwa ngabomo?
Ngingaze ngakutsho ukuthi lilozombusazwe without proper research athi engxenye kungabe kuyi-mixture of several sectors kwesinye isikhathi kuyukuthi engxenye asilabo abantu abaneleyo especially kuluhlukwangapha kwemathikweni amathibeleneni asebekhona emakolitshini but esikuye sikutshoyo ukuthi uhulumende ngawo uyakhangela ababalisi bona laba abangakaqhathi ikakhulu abanezindima esizitshoyo lapho abadingakala khona khangele kuze indima lezi ezinye sibezaziza kuthiwa ngama-minority languages ukuthi ngaba atholakala nxabekhona abagraduwethayo abangakatholi imisebenzi behanjiswe kulezo ndawo baye badiploye khona ngane umuntu kahanjiswe endaweni azi khona ukuthi zenelisa ukuthi afike akhulume ulimi lonalolo olukhunyayo khona ene lisele kufisa abantwana ukuze abantwana bathole i-value from the teacher. Ngibona ngale ngxenye nxa singahlala phansi sibele indaba eqondileyo probably a proper CIST education i-board ethile i-education yenza board ikuhlolisise khona okuyikukhangela ukuthi kungabe ama-sectors bani ayenze size sifike esigabeni sokuthi abatholakali ababalisi abakhuluma indibi ezikhona lapho esigabeni abadiploye khona kungapho se kusinike a clearer picture. Okwakathesi ngingaza-ke ngigijibe ngi-conclude ngithi kungaba kuyi-politics nokungaba kuyini kuyadingakala ukuthi sibe nokuhlolisisa nokudingisisa siphume nokubambekayo ama-sectors angasinika siphilele indaba angasinika sithi chart the way forward ukuze siyenqabele lolo dubo silenqabele leyo problem ingaze yabakhona nxa sesiya phambili.
Yona imbangela yokuthi abantwana bezigaba zemandebeleni bengayenzi kuhle nxa kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe kungaba kubangelwa yini?
Njengoba ngisitsho okudingakalayo ukuthi sibe lokuhlolisisa okukhulu sikudingisise sikuboniseni sonke siyilizwe sibone ukuthi okungabe kusenza ukuthi abantwana bengaphumeleli kweziye zesifundo lezi kuyini ngoba angithandi ukuthi sispeculate. Ama-political leaders balakho labo bayakwazi ngethemba balakho ukuthi bakuhlolisise kuhle njengoba beyiwo abakhethwe yizigaba nxa bengabe interacta lama-electorate endaweni zabo lapho abakhethwe khona balakho ukuthi babuthole ukuthi kungani singenabo abantu abayelungileyo besilabo so umbono wami uthi khona ngibona ngani kungcono ukuthi sikudingisise kuhle kuhle njengelizwe njenge-regions ama-regions affected sisebenza ndawonye laba bonke abane-interest in education ne-interest in development yelizwe leli lehlangothi langapha emandebeleni ukuze siphumele solution eqondileyo engelakuspeculata engelama-blame games but i-solution ezasipha ukuthi udiwo lolu likrede nabo abantwana bathole okufaneleyo ngendlela eqondileyo.
Lo-ke bekungumnumzana Akuneni Maphosta osanda khethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yamatitshala eyezimta ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilalo.
Eli olaleleyo ngumsakazo weStudio 7 owe Voice of America sisakaza sise Washington DC.
The Voice of America.
Uhlelo abaculi bethu liviki isihamba lomculi womdumo wezokholo owe gospel uSabelo Mabhena. Yena ke uzibiza ngokuthi uMabhena kuphela kwezomculo. UMabhena udabuka eLowakwelo kodwa ucula ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngedlalatha lakhe elitsha.
Oh, sangona nisizwe sakithi ezokucula ngiqale ngisesemncane kakhulu ngisesikolo bengicula lasechurchi kuma groups ezechurchi ukuya record studio ngiqala ngo-2009 lenye group yesabatheni okuthiwa isingmelo. After lapho ukuphuma kwami esabatheni kulapho engahlangana khona lo Wilson, Wilson Dlamini, Wilson obecula lo Dokotela, lapho esaqala khona ukwenza i-album ngo-2017 album ethi Jehova Uyaphendula. Kwathi ngo-2020 senza futhi i-album yesibili ngilo Wilson, kwase kuthi ngo-2021 kulapho engenza khona yami album sengingedwa ethi Izinyembezi. 2022 ngenza elandelayo ethi Uyangazi. 2023 ngenza elandelayo futhi ethi Konke Kulesikhathi Sakho.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala eSouth Africa kunamba ezithi 0731893191 0731893191 is South Africa. Njalo umculo wami uyatholakala kakhulu kuma digital platforms onke. Ku YouTube ungangena nje uthi S Mabena, Konke Kulesikhathi Sakho uyayithola. S Mabena Uyangazi uyayithola. S Mabena Izinyembezi uyayithola.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Bangiphakamise lama sponsors lama promoters siyawadinga sengani uNkulunkulu angangenela konke kube kuhle ngibathembise okuhle kakhulu uNkulunkulu ababusise.
Ngilethemba libukholisile umculo ka S Mabena, umculo ozothileyo, umculo wezokholo. Kodwa ke singekehlukani wathi sikhangele ezihamba phambili, ebezihamba phambili njengoba isikhathi sethu singasavumi. Umsebenzi ohle ngabadilekelwe umgodi wenjiwa igolide oweRed Wing eManicaland ngolesine ekuseni ubiwa ungasahambi ngendlela ebikhangelelwe. Njalo sokusesatshelwa ukubana abantu laba bengalahlekelwa ngumphefumulo. Siwugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Prophetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.